ukulalela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 nomgqibelo mhla ka 25 ngwabakazi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, uthi kasoze amukele isinqumo somthethwandaba esithi umnumzana Emerson Mnangagwa ozacotshwa kusasa nguye owanqoba kukhetho. Silengxoxo lengcwethi kwezemithetho sihlaziya imbiko ethi abelungu beSouth Africa sebethathelwa amaplazi bebulawa.
If ungajonga even nenhlangano kwi-organization ezimela amalungelo abantu ezaseSouth Africa kwakunye nangaphandle ezi-international, akuna-report ephumayo kuzo ethi kunabelungu ababulawayo eSouth Africa.
Ukuhlelo liphuma le ndaba lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli womanyano we-MDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli wamabandla aphikisayo wakumanyano we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, uthi lanxa eyihlonipha imthethwandaba yelizwe akayikwamukela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba waphezulu owe-Constitutional Court izolo. U-Chief Justice Luke Malaba ugcizelele ukwethulwa ngabe-commission ebona ngezokuqutshwa kokhetho abe-Zimbabwe Electoral Commission, i-ZEC, ababetha umkhokheli wezanu PF umnumzana Emerson Dambudzo Mnangagwa ukuba nguye wanqoba kukhetho lukamongameli olwenziwayo ngenyanga edluleyo ekupheleni kwayo. Umongameli Mnangagwa ugcotshwa ngokusemthethweni kusasa ukuba ngumongameli welizwe okweminyaka emihlanu elandelayo emkhosini ozenzelwa enkundleni ye-National Sports Stadium. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwenzakala umongameli Emerson Mnangagwa ethe uvulela amasango uChamisa ukuthi kusetshenzwe ndawonye, kodwa uMnangagwa kacacanga ukuthi bazasebenzelana njani. UChamisa utshele umhlangano lentathelo zindaba obusenzelwa esigodlweni sebandla lakhe le-MDCT iMorgan Richard Tsvangirai House ukuba uZulu weZimbabwe kaphiwanga isinqumo esiyiso ngemva kokuba umthethwandaba we-Constitutional Court wale ukulandela isicelo sabebandla sokuba kusetshenziswe ubufakazi beziphala zamakhompyutha amaseva ngesilungu asetshenziswa ngesikhathi ukhetho lusenziwa.
So this whole thing to say there was no evidence is not correct. There is a letter here of our...
Akusiqiniso konke lokhu osokukhulunywa ukuba besingela bufakazi obaneleyo.
Isaphina leyi ikowade kungaziwa ngabantu abaningi kweZimbabwe ukuthi ama-results ebesithi obekusenza sibe wazi mpela okungela kuthandabuza ukuthi uPresident Nelson Chamisa wawina yikuthi besila ama-results ayethethwa awezeke ayeqondile lama-results lawa afihliwe.
USibanda uthi kungalesi sizathoke bengasemukeli isinqumo esethulwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court. UChamisa uthi akayi kuphatheka kiwo emkhosini wokugcoba uMnangagwa lanxa waya emkhosini ofanayo ngesikhathi egcotshwa okwakuqala nyakenye. UChamisa uthi ubufakazi abalabo obungasetshenziswanga emthethwandaba ngoba kuthiwa bafika isikhathi esivunyelwa ngumthetho sesedlule buveza ukuba wathola amavoti ayizigidi ezimbili lasithupha 2.6 million esithi uMnangagwa yena wathola angaphansi kwezigidi ezimbili i-2 million. UChamisa uveze njalo ukuba lokhu esalindele impendulo kuncwadi zakhe azibhalela abenhlanganiso ezibalisa e-SADC le-African Union ukuba bangenele kudaba lweZimbabwe ukululungisisa ngoba kungasidaba oluphazamisa ilizwe kuphela kodwa kungoluphazamisa isigaba sangezansi ye-Afrika yonke kanye lezwekazi le-Afrika jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.
Siyabonga Mivisa, kunjalo nje umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usechayele ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa wakhuthaza umnumzana Nelson Chamisa ukuthi amukele impumela yomthethwandaba we-Constitutional Court.
Direct from Washington, the voice of America.
Gambe ele South Africa lizagcina selingena kudaba lokuxotsha abalimi abamhlophe abanye bebulawa njengalokho okwenzakala eZimbabwe na. Lokhu kube ludaba egudwini kuyona le iviki ngemva kokuba umongameli Donald Trump wele Melika ngembiko yakhe enkundleni yokuxhumana ebulenjini yeTwitter ethe usethumeze iziphathamandla zikahulumende wakhe ukuthi ziyehlolisisa ngokubulawa kwabalimi abamhlophe kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba, uNomfundo Mkhize weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana Lwazi Mfiyo ecingweni eseCape Town.
Ndingatsho ndikhonfeme akho belungu babulawayo eSouth Africa. If ungajonga even neentlangano kwi-organization ezimela amalungelo abantu ezase South Africa kwakunye nangaphandle ezi international akuna report ephumayo kuzo ethi kunabelungu ababulawayo eSouth Africa. Into ifumanayo eSouth Africa bubugebengu, ubugebengu obukhona eSouth Africa yi-crime nje affecta wonke umuntu okhoyo eSouth Africa, akusiyona ebheke ukuthi wena umhlophe okanye umnyama. In fact, i-strong ubugebengu indlela bu-affecta ngayo abantu eSouth Africa bu-affecta kakhulu abantu abamnyama ikakhulu aba bahlala emikhukhwini, aba bahlala ezilokishini.
Ubungaphawula uthini mayelana ne-tweet ka-President Donald Trump mayelana nokuthathwa komhlaba ngendluzula abantu abamnyama eNingizimu Afrika bephuca belungu?
Kuqala iyasihlekisa leyo nto, akunamthetho othi akuphucwa belungu umhlaba baze bangakhokhelwa, akunamthetho njalo. Into eyitholayo eSouth Africa yimithetho esileke khona. Le mithetho ekhoyo kudala ikhona ukusuka kwethu adopt i-constitution lapho kusithiwa akubuyiselwe umhlaba ebantwini mara ngendlela eyiyo ezolandela i-constitution, imigomo ye-constitution. So leyo process yokubuyisela umhlaba ebantwini ngendlela e-right ayihambanga kahle because umhlaba usahlele belungile. Abelungu ke eSouth Africa bangu-8% we-population. Thina abantu abamnyama eSouth Africa ba-almost 80%. So umhlaba ikakhulu usahleli ku-8% ongabelungu. Ukhumbule ke xa sikhuluma ngomhlaba asikhulumi nje ngendaba yokuthi no umhlaba nje ubhekile, sikhuluma ngento ukuthi umhlaba uyakhona ukuthi udle, ukhona ukuthi uzithuthukise. So xa ubhekile ukuthi umhlaba ubuyele ebantwini kusho ukuthi abanabantu abathuthuki. So into eyenzekalayo ngokwepalamente seSouth Africa kwiingxoxo ezikhoyo ezithi asikhe sibheke njengoba seyifeyilile le ndlela yokubuyisela umhlaba ngokwemithetho ekhona, ayikhona enye indlela esingaqhuba ngayo ukuthi umhlaba ubuyiselwe ebantwini nabo bathole ukuthi bazibone bethuthuka nabo. So enye yendlela ezibhekayo iParliament ukuthi singakuthatha kanjani umhlaba othize ukuthi ungathathwa kanjani bangakhokhelwa abo, but akusho ukuthi kuzothathelwa umhlaba wonke. Isay ayisumthetho okhoyo leyo, iconversation i-discussion wonke umuntu uyaparticipate including nama-farmer plus nabantu abamhlophe bayingxenye yezo discussions. So if umongameli uTrump uthi kunomthetho la kuthathwa khona umhlaba ebantwini abamhlophe bengakhokhelwanga, akukho nto enjalo.
Ngabe singayiqhathanisa yini iZimbabwe neNingizimu Afrika uma kuzokudaba lezomhlaba?
Ya, ukuqala azifani nje lezi zinto azifanisayo iZimbabwe neSouth Africa. Indlela ekwenziwa ngayo eSouth Africa le nto kuyakhulunywa. I think kumele i-recognize lot that ukukhuluma akusho ukuthi into yenziwa, and even if seyenziwa kuzobe kuvunyelelwe ukuthi yenziwa kanjani. Azifani nje lezo zinto zombili, kuyakhulunyiswana. Yonke into yenziwa ngokomthetho njengokuthi sikhulumisane ukuthi le ndlela kuqhutshwa ngayo ukuthi kwakubiwa umhlaba ebantwini ayisebenzi, so singenza kanjani.
Lo-ke bekungumnumzana Lwazi Mfihliyo, igqweta ebexoxa icingweni lo noMfundo Mkhize okuhlelo lweMandela Washington Fellowship njalo esebenza lo msakazo we-VOA Studio 7 khonapha eWashington DC. Izolo ebusuku kukhale umbhobho endlini kaSkomichi wezekhe umnumzana Qhubani Moyo kobulawayo. Kwatholakala ipholisa elilinda umoyo lilele phakathi kwegazi. kodwa lamhlanje umoyo ulobe ebulenjini bokuxhumana obe Facebook esithi ipolisa leli belifuna ukuzibulala ngombhobho kodwa lasila. Sikhuluma nje lisesibhedlela.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
gukama
okwezimaphandleni lamhlanje izakhamizi zesigaba seMathabeleland South zithi zimangele ngesinqumo esithethwe lidale leConstitutional Court kodwa zithi sokuyisikhathi sokuthi uZulu abambane ayakhe isizwe aqhubekele phambili. UAlbert Ncube usipha loludaba eseGwanda.
Izakhamizi zithi bezingakhangelelanga isinqumo esethulwe emthethwandaba kodwa kungasenani sokuyisikhathi sokuthi uZulu eZimbabwe abambane ukuze ilizwe lithuthuke. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane uthi kuvele kwazikhanyela ngolwesithathu lapha amanzi abegelezela khona njalo isinqumo esethulwe izolo asimangalisanga.
Sasivele sikwazi ukuthi vele okuzaphuma kuyini njalo vele bazakunika bani. So uthe noma impumela siphuma zange isimangalise. Salesaba wazi ukuthi hayi kuzathi hayi sahle sikwamukele kunjalo nje ukuba vele sokuhle kwaphuma kunjalo. Akusela kutshintsha njengoba siyona ikhotilana vele yiyo eyokuvele ukuthi khona kayiphiswa kayithiwani. So vele sokumele sikwamukele konke kunjalo kodwa-ke hhayi abantu badanile kakhulu ngento yakhona le yenzakileyo le.
Amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Themba Mangena oyentepe othi sekusalele kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi athuthukise ezomnotho.
Sedlo sembele khona ukuzakazakala sakuthi kho khonayo imizala ndela kuloko funa imali akulamali khona ezothiwa akulamali ithole osiphathelele thile imali engaka so phathe ebhenki ithiwa akulamali umoya phethe amandre thina samatsha.
UNkosazana Sibonile Gumbo efumugwe uthi uyakwamukelwa ukukhethwa kwaMnangagwa ukuba ngumongameli welizwe njalo lethemba lekusasa elithukela.
Le isikhathi esincane angene ngaso sibona ukusiba lotshintsho.
Umnumzana Ngabutho Ndlovu eManama uthi sekhangelele ukuthi kube le nguquko empilweni yakhe njengoba sewucacile ukuthi ngubani umongameli welizwe.
So ngakho besicela ukuthi njengoba sikungene uba uMnangagwa busenzele umahluko ukuthi kade sisokudosa ikhanda elitsha kaliselo lelikhanda lakudala ebelikhona. Silezinye izinto ezinjengamarigeshini anjengaboraslas labomankokoni into esizafa kudala lezo. So ngakuzama ukuthi kuvuselele khonapho ukuthi abantu abanye abakwanisayo abazizwa besaqhini labatsha bahambe bayesebenza lapho basebenzela izimuli zabo bakwazi ukuthi baphilise izimuli zabo.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Patriotic Ndlovu uthi umongameli Mnangagwa kumele angabandlululi ngezombusazwe lapho sebumba uhulumende wakhe.
Abumbe futhi uhulumende womonyano ovuma nxa zonke kungakhathalekile ukuthi lo ngwebandla elithile lo ngwebandla elithile kodwa uma umuntu ekhephebhu ukuphakamisa umnotho welizwe abe ngoba kulolo hlelo naye lokuthi athuthukise ilizwe.
Umongameli Mnangagwa uzaxoxwa kusasa esigodlweni eHarare njalo uzabusa kweminyaka emihlanu elandelayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafubembula.
Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Namhlanje ke kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lomnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika mnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le MDCT. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya, mnumzana ungasitshela ukuthi sekuyahamba njani kathesi sizwa kuthiwa aliyamukeli okwethulwe ngumthethwandaba. Ungasitshela ukuthi kuyahanjwa njani phambili?
UPresident Nelson Chamisa namhlanje wenze umhlangano lentathele izindaba wazazisa ukuthi kule nhlelo ezingazithatha ezigoqela ukusebenzisa amalungelo abantu aku-Section 59 ye-Constitution yeZimbabwe. Kulezinye njalo izinto abizingazi uPresident Nelson Chamisa ezifana nokuthi kunjenje ukhulumisana lamagqwetha asemtshela ukuthi okuthiwa i-legitimacy kuba umkhokheli welizwe ayisikho lokho uphonga kuthiwa wena ule ofisi njalo hlale State House uba umkhokheli welizwe ukuthi ulabantu bakhokhelayo njalo abavumayo ukuthi ngobakhokhelayo okuthiwa i-legitimacy. UPresident Nelson Chamisa waziswe njalo ukuthi nxa ukhangelwe umthetho we-Constitution yeZimbabwe yena nguye u-president o-legitimate atshiwo ukupho ngokuqanjwa nje ngamaqembu afuna ukutsho njalo.
Kanti manje njengoba umhlaba wona ubukhangele emthethwandaba okwenzakeleyo usithi umthethwandaba usithi wona akulabufakazi, wona umhlaba uzawuthatha njani udaba lona olobufakazi?
Akekho umuntu osemhlabeni lapha okukholwayo lokho okukhulunywa ngumthethwandaba oqale ngokuthi wona uthi kuthiwa amanumber so ma-facts khonokho kuvele kwadundubalisa abantu abaningi babona ukuthi kudlalwa ngesikhathi. Siyazi ukuthi kunje nje baningi kakhulu abakhokheli bamazwe athize lase-Afrika akhulumisana no-President Nelson Chamisa ngalolu daba lokuthi kuyakhanya ukuthi le nto eyenzakaleyo iyinhlekisa, iyamangalisa njalo kukhanya ukuthi pho kwenziwa nje emthethwandaba kungalandelwanga i-evidence ekade ikhona emthethwandaba. Esihlala sikutsho nsuku zonke ukuthi umuntu angabuya kowathi u-10+4=40 wona nxa usumphendula umqondisi ukuthi hayi bo u-10+4=14 kakudingi new evidence leyo ebekhulunywa waza alanje ukuthi hayi u-10+4=14 njalo okunye okufanele sikunanzelezise kakhulu yikuthi thina sihambe upresident Nelson Chamisa uhambe emthethwandaba esiyakhuluma ngodaba lokuthi izek zayela credibility ukwenza kwayo kakuphumeleli eda izinto zingaphumi amanumber abo kawaqondakali ilokhu faka bo 2+2=5 abo 3+3=17 ngalokho-ke sathi hhayi umthethwandaba kawukhangela ukuthi izek inesiqiniseko yini esokuthi ingabe ibambe umsebenzi wokhetho ngendlela emqoka njalo ephumisa into ekhanyayo.
Manje nxa sikhangela phambili kuyikutsho ukuthi phela kungaqhubeka kunje size siyefika kukhetho oluzayo kuyabe kungela sisombululo kudaba lolo okutshengisa ukuthi lingagcina la kukhetho lwakhona lingangenanga.
UPresident Nelson Chamisa utshilo namhlanje ehlangana lentathelo yezindaba ukuthi yikho lokho asekukhangelela ukuthi enye yezinto afuna ukuyilungisisa azalisana layo kabuhlungu njalo akhulumisana layo ney'nkokheli zamanye amazwe yiyo le enye ukuthi nxa sesiya kukhetho olulandelayo kufanele kulungisa indaba ezifanakazele zokuthi ama-ballot paper agcinwa ngubani, aphrintwa ngubani, njalo kuvunyelwana zinto ezifana naziphi ngodaba lama-ballot paper, ngodaba lwe-voters roll. Indaba zonke lezi ezakhulunywa ngupresident Nelson Chamisa ukhetho lokungenziwa kwathiwa hhayi kazifanele zilungise ukwenzela ukuthi kungaba lokuphikisana ngembana kokhetho kwazakala ukuthi hayi siza kuyakhangela laphana nalaphana laphana ukuthi sibone into okonakaleyo kuphi. Kunjenje lanxa ungavuna ama-ballot paper siyakwazi ukuthi agcinwa izanu izanu ebisenze kuthandayo ngakho ukuthi wathiwa sealed into esealed anti zisilwa ngabantwini abantu bona bakwanisa ukuzikhipha futhi babe bazisile. Uzulu weZimbabwe lo mhlaba wonke jikelele awulahlekanga kule qiniso elokuthi udaba lwama-ballot paper silodaba lokuthi i-MBC Alliance ngubupresident Nelson Chamisa abangaqiniseka ngalo athi hhayi luqakatheke kangako, hhayi beliwaqakatheka ngoba sazi ukuthi ama-ballot paper agcinwa yizanu.
Manje phansi kwenhlelo zenu zokulungisisa lolu daba ukutshengisela kukhona yini emicabangweni yenu?
Wonke amalungelo abantu beZimbabwe aphuma ku-constitution kumbe singathi kusisekelo sombuso welizwe alungele ukuthi umuntu oZimbabwe awasebenzise uphume egcekeni uPresident Nelson Chamisa wathi loba ngubani loba zintatheli zindaba zilelungelo zokutshengisela okusemthethweni nxa kuyikuthi kukhona ukugununa kumbe kukhona ukungazwanani ngezomthetho lo kumbe lo hulumende okufanele ukhangelisise ukulungisiswa yikho lokho esizakwenza.
Hayi, uyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyavalelisa, ngiyabonga ukubalali balaleli.
Hayi, lathi sibonge. Lo-ke bekungumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumi sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDCT. Alo balaleli, ngumsakazi weStudio 7 osakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha Washington DC. Lamhlanje ke lilami owenu uChris Gande. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxalo nkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, lona elikumanyano we-MDC Alliance. Sicubungula isinqumo esisanda ukuthathwa ngumthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ngempela umongameli njengalokhu okwanqunywa yikhomishini ye-ZEC kulandela udaba olwaluphikiswa ngumanyano we-MDC Alliance lisithi owanqobayo umkhokheli wayo umnumzana Nelson Chamisa. Siyakwamukela kuhlelo nkosazana Ndlovu. Ubona kusenzakalani iminyaka le emhlanu elandelayo?
Ngibona kusenzakala khona kuyani kwakuvele kuhlala kusenzakala. Ayisibona isizathu sokuthi singathi lutho ngokizani. Isikhathi sonke nxa siya kwi-electing kumele litshele ukuthi kuzaba le misebenzi, kuzaba lani okungekhoyo. So vela kulalutho, akulatshintshi. Lokho kufana lokuthi khonokhuyani kwakuvele kukhona umgaba esesekhona. Ngoba inkalakatha into ele-problemu yizani, asomuntu oyedwa, yizani as a whole. So akulalutho, i-economy njengoba nizile vele u-Trump esehle wathi ama-sanctions, sina sicabangela ukuthi vele siyabuyela ku-2008 lapho kwakungathela zinto ezitofu. Ungacabanga ukuthi after ukukhithwa kwamgabe ngekhula phana kwathi after 100 days sizabona imali siba khona. Up to khathesi akunayivini ukuthinta, akunanto ekhona, konke kuyafana. So i-change iyabivela ngathi khonapho after ukungeni-election.
Kodwa siyake simuzwe na umongameli Mnangagwa esithi uzimisele ukusebenza lamanye amazwe, njalo siyake sibona amazwe anjengaboBrithani ingani afuna ukusebenza laye.
Muhle kuyabuvela ngapha, amakhiwa phela abe le nto yayayifunayo. And again khona ukuthi engxenye bebengasebenza naye ngabanikazange kubilawabantu abangalaqala ababengathwalanga imbubhu laphandle. So ngemva kwena kuyani indaba yendlela layo umhlaba wonke usukhangele ukuthi izemhlobo bantu elibulala abantu kungathi zathi umuntu oyesile lakhe apho ngukuhlela izwe lezi ukuthi indaba iprotesti ukuthi i-election iwumile. Kube kanti ne-constitution gate iyakuvumeza khona ukuthi abantu kumele batshengisele inqabe lento abangayisithiseki ngayo. Khona ukuthi siyathatha umbhubhu ubulale umuntu ongathwalanga mbhubhu ongalayizini lezi.
Liyakholwa ukuthi ngabe bekunqobe umnumzana Nelson Chamisa bekungaba lo mahluko elizweni?
Kakhulu ngoba ingqondo zisesentsha ku-president Nelson Chamisa. Unamacebo amatsha angafanani nalawo yeZANU-PF. Awusezukubuse 38 years ubuse uthi ngenyenyenye lathi ngenye ngomnyaka we-38 uzawini election itshintshulutho. Yethi udala wadivize izinto for the past 38 years lokhu divize. So isiqiniseko sokuthi ngeminyaka ye-38 uzalungisa izinto ezivela la. Akuke kungena omunye umuntu omusha onengqondo ezintsha ozasebenza ngengqondo ezintsha, ikhona ukusebenza ngengqondo zokuba ngukhulu. So xa usiluphele vele i-thinking capacity yakho vele kayisekho.
Sikhuluma nje umumo womnotho oselizweni uphethe njani abesifazane ikakhulu?
Lokho vele ungakhulumi ngakho. Ngoba okokuqala thina abantu besifazana vele uyabona izimo la kuza kuya ku-election siyesileka lokuthi siphatheke ekhetheni lama-primary ngoba thina kasivele singasila mali sisenziwa ngumumo welizwe. Khathesi kunje ilizwe linje kalila senta lila nteli layo umama nguyo omela bona ukuthi abantwana bazile bahambile esikolo yonke into iright ngekhaya. So kugcina vele konke kubuya kumama kumntu khona lokhu ukuthi vele umntotho welizwe vela ushoze wafa walunga. Kungaba yimhloli ulunge kodwa thina abanye nazilongeza siphila ngithemba ukuthi 5 years izadlula ngoba amboni ukuthi i-election yeZimbabwe yilo ncedo i-election ukuthi abantu nje bazikhulisile bahlale kuhle bona lina libe lokhu lidukela lisiya phambili.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, lona elikumanyano we-MDC Alliance. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga lo ngomsakazo weStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eWashington DC. Ingoma ka Kelvin, ingoma ithiwayo na uxolo kumbe kuxola. Hayi, isikhathi sesiphelile. Wothi ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, uthi kasoze amukele isinqumo somthethwandaba esithi umnumzana umongameli Emmerson Mnangagwa ozagcotshwa kusasa nguye owanqoba kukhetho. Sixoxeke lengcwethi yeSouth Africa isitshela ke ngokuthathelwa kwabelungu amapulazi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.